Soko isika disenda bago VOA Ndebele.
Alivuka njani izulukandaba mphakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapho elingali khona olamukela emsakazweni kwestudio 7 ngolesine mhlazi bu4 Nhlangula 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulabalithumi lasithupha 16 abavele kwele South Africa abatholakale belegcikwane lecoronavirus. Ibandla le-MTC Alliance seligengqule isinqumo sokungayi edale lephalamende.
Sibhalele incwadi uSpeaker of Parliament u-Advocate Mgenda ukuthi engaphindi kwenza ukuchapha loko ngokuthi abantu benezoya ebhazimthetho.
Inhlanganiso emela izisebenzi e-ZCTU ithi abaqashi kumele bahlawule izisebenzi zabo ngedola leMelika ngoba selivunyelwa ukusebenza elizweni.
Sibone ngani imali ke elohlonzi esingathi iyagcina ke ivalo. Kuba nzima ukuthi izisebenzi ziqhubekele phambili zicela imali etshintsha uhlonzi lwayo ngokuphuma kwelanga.
Ukutshengisela kwele Melika kuqhubekela phambili lanxa amanye amapholisa amathathu ebothiwe phezu kokubulawa konsundu edolobheni leMinnesota. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Chumi la stupa 16 abavele kwele South Africa abatholakale belegcikwane le coronavirus osekukhuphule inani labo eZimbabwe lafika phose amakhulu amabili i-189. Lokhu kwenzakala uhulumende elokhu engakacaci ukuthi izikolo zizavulwa nini. Le MTC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lithi selithethe isinqumo sokuthi amalunga alo awedalele parliamente le Senate asengaphatheka kunhlelo zalawa madale njalo lizajezisa linandela isekelo sebandla lalo labo abangalalelanga inyathelo lakuqala elokuthi bengalugxobi kuleli dale. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa obesemhlanganweni weNational Council yeMDC eHarare izolo utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe selilobele usomlomo wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda incwadi ekhalaza ukuthi amise ibandla leMDCT ukuxotsha amalunga alo kuleli dale ngoba kungekho emthethweni. Asizweni exoxa losithandekile emhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Liqiniso ukuthi iNational Council iphe iresolution yokuthi ama-MP ethu wonke lama-senator kawabuyele emsebenzini wephalamenti wonke bemelela izigaba zabo njalo bengasebenzi ngaphansi kukamonzura lo Khuphe. Yikho ke sithe bazasizakhetha futhi omunye uthi ama-chief whip abamelela i-MDCA ngenxa yokuthi sarejistwa emthethweni ne-constitution eZimbabwe ethi i-MDCA njalo lokuxotshwa kwama-MPs ephalamenti axotshwa ngomthetho ukuthi only party eya owangena ngayo yiyo ekuxotshayo. Sivumelene ukuthi ama-MP lawo ezixhwalile efuna ukuqaphula bengabelela ngama-principles sizababiza ku-disciplinary committee sizwe phela ukuthi kanti benziwe yini, yindlala yini, yikwethuselwa yini, yikuthengwa yini abekwenze ukuthi baze baqhale balandele izinto ezingekho emthethweni we-MDC yethu. Yiyo ukuthi sifuna ukwenza ukuthiwa yi-due process. sibhalela incwadi uSpeaker of Parliament uAdvocate Mgenda ukuthi engaphindi kwenza ukuchapha lokho okungukhotha abantu neliloya ebhazimthetho sathi hhayi ujustice Chikapi kazanga athi asiyo-political party wathi hhayi ngifinele ngokunye besanini iconstitution iconstitution yethu khona sesithambisile sayenza kuthiwa i-supplementary evidence yikho kamhloya bayakwazi ukuthi i-evidence yakutheni i-evidence e-critical usu-aplya usuyihambisa sathi oyathwala ezama ukuxotsha ama-MPs ethu njalo hhayi uzabona ilihlo likabani lentwana asoze sithi kulakwenzani thina siyiphathi esemthethweni ujaji omunye watho njalo uchitathi watho njalo i-propaganda ekuthiwe ukuthi asiyophathi le ngabantu abazama ukungcolisa amajaji bayakwazi
ikusasa-ke lapho ephalamende lokhu kungabe kusitsho ukuthi ibandla le-MDCT alisoze lixotshe njalo amalunga enu kumbe lithembe ukuthi usomlomo waleli dali uzakumisa lokho
thina sihamba ngumthetho asinqeni into le ayisokakhophi ayisokakhonzora iyakwazi ngokophi abathunywayo uyabona sawine ecourt straight away bathiwa siyiphathi igavumenti yezanu thiyesiyasihamba yaphila kuthengisa ukuthi ingoba bazama u-equalize ukuthi uchancellor yithi legitimate leader njengoba tinasithi umnangagwa le-legitimate leader yiko uma kunjalo-ke sifuna ukubona ukuthi baza kwenzani ngoba abesithi thina asilungelwanga ukuba yi-political party sahamba ku-nomination court i-nomination court is a judicial court yi-court sibili sibili ngoba yiyo yatho njalo kuzatshengisa ukuthi izinto zonke lezi esazenzayo kufanele kungadilika kubhidliswa ama-election ka-2018 ngoba kutshengisa ukuthi i-electoral court liyanenzwa i-nomination court yavoxa singake savuma thina ukuthi sadilike esiwrong thina sakahamba konke okwethu lo lingamaqinga ofuna ukudiliza sa-anti yethu ngoba iqine nko
lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 ekwabulawayo asenelisanga ukukhuluma labecele le-MDCT izolo ntambama inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU ithi abaqatshi kumele bahlawule izisebenzi zabo ngedola lemelika ngoba selivunyelwa ukusebenza elizweni kanye lezinye imali ezithiyeneyo ezifana le-rand lakwele South Africa. I-ZCTU ithi ukubhadala izisebenzi ngemali eZimbabwe ikuncindezela ngoba limali kayisathengi lutho. Imali yelizwe ilahlekelwa yisisindo nsuku zonke okubangela ukuthi intengo yempahla layo ikhwele mahlayana. Iningi lezisebenzi ligcina selihola amaphepha angathengi lalutho. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso ye-ZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Isixwayiso sethu sokuthi izisebenzi kufanele phela zibhadalwe ngemali yangaphandle kwelizwe kubangelwa ukuthi intengo yezinto zonke nje isitholakala phela isiku American dollar njalo laba abathi bathengisa ngemali yaphakathi kwelizwe sibona baya indexa kumbe baya sondeza phela ku exchange rate so isuka ke imali yangaphakathi ibe imali eningi okumangalisayo njalo okwesibili sibone uhulumende evumela phela sokusemthethweni ukuthi abathengisayo ngaba yikuyini abalakho bayavunyelwa njalo ukuthi bangathengisa ngemali yangaphandle yikho nje sixebisa kumbe sixwayisa izisebenzi ukuthi nxa be negotiator phela kuma bargaining councils achiyeneyo bekubeke kube sobala ke ukuthi ama wages lawo ke sokufanele ebadalwe imali yangaphandle sibone ngani imali ke elohlonzi esingathi iyagcina ke ivalu kuba nzima ukuthi izisebenzi ziqhubekele phambili ezicela imali etshintsha uhlonzi lwayo ngokuphuma kwelanga.
Abaqashi libona bevuma yini ngoba sesike sabona besala. Izisebenzi zikahulumende ikakhulu sesike sazibona zikhalala umsebenzi. Zisithi kumele zihlawulwe ngedola lemelika kodwa ukwalile lokho uhulumende.
Loba nje abaqhashi bengatsho ukuthi kabalayo leyo mali kasilo qiniso phela njengoba yibo phela abathengisa ke ama products esiwabona ke efakwe nge American dollar. Ayisibo bonke njalo abaqhashi abalayo. Abaningi abaqhashi bathi khona kade belandela umthetho babe sebevele sebebhadala nje ngemali yangaphandle uhulumende angaze ngenele ke acitshe ke lokho kwakuvunyelwana kuma collective bargaining athize. So abaqhashi abasoze becatshe ke ngeminwe bethi imali kabalayo bona belayo. Sikhangile uhulumende ama services kahulumende amanengi okwamanje ngama services ke abhadalwa ngemali yangaphandle kwelizwe kugoqela ke ama parastatals athize konke abakuthengisayo okwamanje okunengi kwankhona ke kusekuse malini yangaphandle kwelizwe.
Umnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi eZCTU. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Asenelisanga ukukhuluma lenhlanganiso ezimela abaqashi elizweni. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Manje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi abezomthetho sebefumane izindlu ezilithumi lambili ezazingezikasikomitshi wamapholisa umnumzana Augustine Chihuri ezicatshangelwa ukuthi zathengwa ngemali yokungethembeki. UChihuri wabaleka elizweni kodwa kule mpahla yakhe eningi ebalisa izindlu esisezandleni zesizwe. Iphephandaba leChronicle lithi amalunga edale ephalamende kuzamele ahlolwe igcikwane lecoronavirus. Leli phephandaba lithi lokhu kuvele ngemva kokuba amanye amalunga ebuze ukuba azaqhubeka esiza njani edale engahlolwanga. Umsekeli kasomlomo wedale unkosikazi Tsitsigezi wasesithi uhlelo lokubahlola luzenziwa kunsukwana ezilandelayo. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela ngeWhatsApp.
Salbonani kuStudio 7, mina igama lami nguAdolf Shaba. Mina indaba engithanda ukukhuluma ngayo eyokuqala, sithanda ukubonga ngokusazisa ngamanani nokuthi kwenzakalani ngalo mkhuhlane okhona we-COVID-19 namisa namalanga ukuthi kwenzakalani emhlabeni naseZimbabwe. Siphinde sibuye kulezi zinto zezenzakala ezweni lakithi. Uma ngibheka isimo esikhona njengamanje, iZANU-PF sithethe elinyathelo lokuthatha abantu be-ANC DC abanje abathokozani khuphe lekhembu lakhe labo Monzora ukulisana nabantu ngoba lento abayenzayo akuyona into yokuthi balwa no Nelson Chamisa lebandla lakhe kuphela balwa kanye nabantu ngoba lento akula muntu awukaze kwenzeke lokho ukuthi umuntu uya ku election ethi uyavota ethi ubhotela MDC alliance kuphinde kuthwele lama MPs nawo MDCT engazange yaparticipate ku election abangazange bayasupporta ngoba ukuze umuntu awini election wakhampeni kwavotwa wathola lelo nana akwenzekanga nje ngokuthi umuntu wasuka ku MDCT kwaba le campaign into abangazange bayenze sikuye esimeni salento eyayenzeka besuka besiya le eBowera ethuneli ka Tsankirai yebo kambe sibona amantombazana ahamba ku demonstration ebotshwa ihlangana nenkinga ezinzima kodwa napho ethokozani khupha uMonzora lo komiti bazidanansela iZimbabwe yonke bayenza umathanda kuyatshengisa ukuthi bayingxenye yeZANU-P F ngoba iZANU-P F nxa ungayibona ingxenye yabo uzithola usenkingeni ezilungu uba opposa
laba abantu ababakhipha lapha ephalamende abantu abangena ephalamende ngoba bevotelwe abantu ngaphansi kweqembu likwi-MDC alliance naye umakhupha ngaleso sikhathi wayenawo amakhandidethi akhe ayemele mhlawumbe ngiyifunda la ayekhankase khona ukuthi angenele ukhetho manje yena mayesezoqhamuka esexosha abantu abavotelwa abantu basephalamente yabo nje kujike kube sengathi uyasetshenziswa ngoba phela masukunjena sengathi bekungamaqembu amabili ngoba naye besevele neqembu lakhe naye liningi anapha nalaba labo eqembu labo elimithi manje futhi kunjalo enye into abangayinanzelele enye into ofuna sinanzelele lokuthi njalo thina sihlale sibandulule kumele ukuthi ngabe kuthiwa imathebeleni siyakhona ukuthi sibe leqembu elizamela imathebeleni lingadiyezwa kubenze kuba neqembu elizobusa ilizwe hhayi ukuthi khona thina njalo kufanele sihlalisa abantu bangakithi akubeba ama-deputy president ngaphansi kobuholi obuyaba bukhona and nakhona ukuthi umuntu wakhona uba yi-second deputy president kungabe u-deputy president owuyolandela ukuba u-president so lento zonke le zinto azikho kuphela so umama makhuphe nje naye kake ahlale phansi ahluze umqondo into yakhe icace kungabi ngathiwa uyasetshenziswa kubona kathi usebenzisa naye iy'ngqondo zakhe hhayi iy'ngqondo zomuntu oseceleni
linjani studio 7 thina siyaphila hhayi thina lokho esikubona lapho ebhotswana lokhu ngomunye lokhu basizimba akuyemashophu bathi bafuna amaphemithi kodwa basivaleli angikwazi ukuthi bathi siyathenga ngani igama ngumswelo bazenise ebhotswana
sanibona nonke ngostudio 7 nani balandeli estudio 7 siyabonga okukhuluma ngosikhumbuzo sibanda ngikhuluma ngilapha egoli Alexander bantu bakithi ngiyabonga kakhulu umsebenzi oliwenzayo ku-Studio 7 linikeza izindaba ngobuningi bazo ezingatholakaliyo ku-ZBC ngoba ingeyezane leyanayo isinikeza indaba abantu bakithi abazithola indaba laphana ku-ZBC indaba zezane uyatshela ukuthi khipha lokhu ngakukhiphi so siyabonga kakhulu bantu bakithi bakomthakazi sifuna ukukhululeka komthakazi funa ukukhululeka mpela sibhubhuzela abantu bakithi ukuthi abantu bakithi abaphume emaqembini aboZANU abaphume emaqembini abo-MDC kaShamisa akuna nto eshukileyo iZANU ne-MDC kaShamisa le MDC kaShamisa bathumela amashona from eHarare kwana bezoba amameya kithi ngapha bengekho abantu bakithi abangaba amameya so thina singabantu bakithi siphoxwa kakhulu abantu abanjeogawule labo abaloko bengivikela umnankagwa bethi umnankagwa kukhona akwenzayo ihlelo zakhe simnikeze ichansi yani ngoba yena uhleli laphana uchaza nje ukuthi yadla akazwelani nabantu bakibo ababulayo ku-ground abantu ukuphathwa ngamathuna abantu bakibo ababulayo ku-ground etsholojo namhlanje uzositshela ukuthi kona asinikezeni ichansi yani ngoba umnankagwa usebenzisa abantu bakithi emathebeleleni ukuthi sibebe ngama-boardguard yakhe evikele ukuthi engabhekani namacala ayenzayo icala liboli bantu bakithi asifundeni nathi ukuthi sizwelane nabanye bethu
emathebeni lenda abahlukunyezayo ngoba le ground le ayibulala abantu sasikhona thina engakhetha ukuthi kona umndebele umkhalanga umhlobani yathunyela from emashona lenda izobulala abantu bemathebeni lenda so kufanele abantu bakithi bephume into enze emashona bebambane bethi enough is enough sasifuna ukuzibusa emathebeni lenda yikho nje sikufunayo thina emthwakazi sifuna abantu bakithi bebambane sicela abantu bakithi bekhule emqondweni bebone behlakaniphe bengahlali bendawonye nje ukuthi ankomo asiyala unkomo azange shothi kushiye lapho ukuthi noma sekunzima ubone ukuthi lapha ucendezelo uvume akaphawuli lutho bona labo gawule nabochuma bona labo bathule
ye siyamuzwa ubaba uphugeni ma ekhuluma ngokuthi yena umama uMakhuphe ngewaphatha umsebenzi wonke ngokohlelo lokubekwa kwababa uTsangirai kodwa phela akananzelele ukuthi umama uMakhuphe wathi kufika isikhathi sokuthi kwenziwe MDC Alliance wehlukene yena nobaba uTsangirai wehlukana nebandla le-MDCT esezenzela okwakhe samuzwa ekhuluma nasemsakazweni ukuthi ubaba uTsangirai umthumela abantu ufuna ukumtshaya engasahlanganeli le mhlangano yonke yebandla kwaze kwafika isikhathi sokuthi ubaba uTsangirai alale ubaba uTsangirai ezelele kwangikhona umama uMakhuphe esekuyaqala kubonakala eseziveza ukuthi yena usebandleni le-MDC
Estudio 7 ngiyalingelela njani hayi thina siyaphila singazilila khona lapho ngemkhuhlane lomhlaba hayi nina ngokuthutha abami engibutheleyo angikuzwisisi ngitho okukhulunywa mayelana lohlamisa lomakhuphe kathi yona ihayikhothi ize iyevumela uNelson Shamisa esiyaqalisa ukuthi ubhalisa ukuthi ufuna ukuba ngupresident yamvumela njani engela mthetho awubekileyo njengoba bethi kala mthetho owawufakayo ecourt engela mthetho owufakileyo ukuthi umba abantu uzawenzela lokhu lalokhu azange akukhulume waphuma ukumthatha nje kuphela but ye wena hambe ekhambeni ube ngupresident kodwa shuwa into enziwa ngumakhuphe iyayangisa ye akakhulu njalo yena akakhangele akubona ukuthi vele ubuso asekilo yiluphi labo laba abade besithi bayamlandela sebemvumele bayangena kulwalelo bandla vele ekilo yena okutshengisa ukuthi nakudala kwakhe wayevele esebenzela lwaleli bandla elimsebenzisayo awusikho lokhu ngitho ayisikho zachosa ende thina sazi uNelson Shamisa engupresident we-MDC Alliance kathi MDC Alliance le-MDCT zingenana ngathi khonapha anti labana bababodwalwana waziphumela le-alliance yakhe bazibumbela ibandla labo beyibo bodwa wakhethwa ngabantu and wawina 2.6 million esikwaziyo sonke akulonga kwaziyo yena lo umama olokhesibulizana naye akula lutho alenzayo akula kuyina kwenzayo kuze kuye lakhathesi
mazwi enu lina balaleli bethu lisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela ngapha kwele Melika. Ukutshengisela kwele Melika kuqhubekele phambili lanxa amanye amapholisa amathathu ebotshiwe izolo phezu kokubulawa konsundu edolobheni leMinnesota. Inkulungwane zabantu bama-state achiyeneyo bangene ezitaladeni okosuku lwesithiyagalombili bethwele amabhakane asola ukubulawa kwabensundu ngamapholisa amhlophe. Iningi labatshengiselayo ngabamhlophe. Oyengumphathintambo wezomvikela kuhulumende kamongameli Trump umnumzana James Mattis usole umongameli Trump ngendlela aphatha ngayo udaba lokutshengisela lokhu esithi ilizwe leMelika liswele umkhokheli oqotho kweminyaka emithathu edluleyo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Mandla Mkhwananzi saqala ngokumbuza ukuthi kambe okwenzakalayo elizweni kulakho na ukubangela ukuthi ozancintisana lo Trump umnumzana Joe Biden owebandla lama Democrats anqobe kukhetho oluzenziwa ngenyanga kaLwezi wonalo umnyaka.
UTrump njengomuntu ovele phakathi ngingathi yena uvele usele 50%, and kodwa ke ukuthi ngathi nxa uqasa umjaho uqalisa yena evele sephakathi ngoba olama imechanism olayo yonke nje kuphakathi. Kodwa sizabona ukuthi uzadlala njani, kodwa kukhanya ngani kusokumphunyuka. Abantu be-America kabathabanga. So bonto kuyamhambela kuhle into yazinenge o-COVID-19 bona laba labona odlakela liqambileyo ukuprotesta kusitsha ama-buildings indawo eziningi kusitsha izakhiwo ye-America yonke nje mingenyawo. Angikholwa ukuthi ngumpikitha afuna ukuthi obe ekubuseni kwakhe ngani kuzamthelelela mbijana. Ya
umongameli Trump yena ke ubona njani amathuba akhe?
Ya umnumzana Joe Biden lokhe lethuba sibile likhulu ikakhulu ngalesi sikhathi sama-protest kulodlakelo lomngaka abantu bonke bengathakazeleli lokho okwenziwa ngamapholisa ebantwini abansundu. So ngibona ukuthi uBiden la izangena khona apho uzathola sibili support since ama-Democrats elabantu abamnyama. Kodwa-ke sizabantu kuyazala ngomona.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe sihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leOhio.
Super thick, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, very good. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. Kiss her cold, ever since, always feel never bad. Wife in material, she's the type of bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick jealous, she's the one that wanna be. Every chick jealous, jealous, jealous.
You tell me I'm a kind of jelly, you tell me I'm a kind of jelly.
Everybody's watching, they just can't help it. Baby's got swing, tripping for the black magic. I got me an upgrade, but bring out my ex. There's a silent history, you're not destroying all my senses. Any other girl is a waste of time. I say I'll stay loyal, never cross that line. Cause every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Lucille K. Owami Muse. Isifisa ke emaphethelweni ohlelo lethulwa lamhlanje
singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo amalunga edalela eParliament ayibandla leMDC Alliance kulabalichumi lasithupha 16 abavele kwele South Africa abatholakale belegcikwane lecoronavirus. Ibandla leMDC Alliance seligenqule isinqumo sokungayi edale leParliament. Inhlanganiso emela izisebenzi ezCTU ithi abaqatshi kumele bahlawule izisebenzi zabo ngedola leMelika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande ngisithi nxa lifuna ukulalela njalo indaba zethu lingaya ebulenjini beinternet kukheli ethi www.voandebele.com.